Kuthe kuthi ayirhola lesihlanu ntambama, omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda, uMnumzana Mandla Nkosi Moyo, ukhulumela bomama laba wabacela ukuthi bachitheke ngoba umbuthano wabo ungekho emthethweni kodwa bala bemba phansi. Ngemva kwalokhu, amapholisa asebenzisa amathegasi ukuchitha labo mama labo mkabo abakade bejone bevimbe okananji okudala ukuthi ahle abaleke angene phakathi emgodini wevumba. Kulapho ke uqhamuke khona uDlame abakade betshengisela sebejikijela amapholisa ngamatshe. Amanye amapholisa azobe evumba sesiyalanda imbhobho eGwanda lapho bathe bephenduka bathola abatshengiselayo laba sebethise izakhiwo zalo mgodi ezigoqela indlu kakananji, izimota lemitshina esetshenziswa emgodini. Umsakazo we-Studio 7 ubone umama bebubula belele phansi kuthi laba abakade belabantwana babonakale bebagezisa ngamanzi ezulu ukuze bengahlitshwa yi-tear gas. Inengu bibalilimele kukanti abanye balele egangeni. Amakhosikazi la abefika phosa amakhulu amabili avuka emadabuka kuse lubhekise emgodini wegolide wevumbathigwe uyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Ngesikhathi umsakazi we-Studio 7 usiyafika evumba izolo emini, omama laba bebevimbe umqondisi walomgodi uMnumzana Nani Kananji ngokuthula besithi bafuna batshele ukuthi iholo labomkabo libe nini ngoba belamba. Abanye esiqoke labo bebebhabhule abantwana emhlane kuthi abanye ngabakade bekhulelwe abangathandanga ukuthi baqanjwe ngamabizo.
Sifika ngo-3 ngizithwele khonapha nembulanga ngizithwele i-preparation even 1 umntwana ngwanza mgoqela ngani aw even isakisi umntwana esikolo uqotshiwala nibhukutho ba uyasebenza pele fe-rand zi.
Amazwi la agcizelelwa ngomunye wabakade betshengisela.
Isikhalazo esingaso namhlanje la yikuthi omkethu bale 3 months bengaholi, osuke usihlukuluze kakhulu, bekumele bephiwe i-back pay yabo April yaphelele emoyeni, sasithe ngxebazalungisa baphozisa amaseko number 3 months zilandelana akula kuhola. Abantu bethu baqothiwe esikolo, mina njengama umntana namseboarding uphendukisiwe ngaphiyabhala engasakwazi ukuthi niza kwenza njani.
Izisebenzi evubathikwe kubikwa ziphiwa ukudla okungatholudo ngenyanga kanye namahewu nsuku zonke.
Ngingabhadala izikweredi engizenzayo phandle ngamahewu yini? Ngingakha umuzi wami ngamahewu yini? Kuyini esikwewo baba bakusebenzelayo nxa ungakhali? Kuyikuthi sokusehlula kakhulunywa iqiniso ubonakala ukuthi kwenzakalani. But okwekade sisicela ukuba kwazi ukuthi imali yethu nale 3 months esingayiholiyo ingaphi, kuyini okwenza ingaphumi, ngoba kwathiwa amasela sihambile axotshiwa ababetshontsha imali la, so kade sitshontshwa ngubani?
Omunye wabakade betshengisela uthi sebebekezele kwenela
1 month sithule, 2 months kade singesi-3 lokho sithule. Abantu bethu baphila njani? Amadoda ethu angena khona akula kudla, siphiwe into ezingacaciyo la. Kade sokungamabhondi kwangikhona ngombe siphiwa malini? 2000 esiyiphiwayo, 2000 bhondi ngene efonini, labantwana bayi-4 omele badle.
Okumele ngabe bathola iholo le-pension labo bakhala ezimathonsi.
Sime ngo-February asikaphiwa imali zethu, kule mali zethu ezazithathwa yimayini bengahambisi u-pension fund, so balazo khonapho lili bhondi abasiniki bali-eda ngo-February lama khonapho. So angikwazi ukuthi senze njani, kathe silokho sisezindlini asikaphiwa imali zethu zonezo. Le moto yokuthi kuthiwa sithwalele impahla ukhanyazi khanyazi ikho, asikwazi ukuthi senze njani.
Omunye wamakhosikazi la uthi umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa sokumele angenele kudaba lwevumba.
Silapha singomama sizomela ilungelo lethu ukuthi silwele obaba ukuthi imali ziphume. Kodwani umlungu uyathatha imali eyespenda kukhasini. Ecela lo baba wesizwe asimele lathi sikhale silaye.
Asenelisanga lokuxoxa lomqondisi walumgodi uMnumzana Kananji ngoba ucingo lwakhe belungangeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisevubathikwe mayini eGwanda, ngu-Albert Ncube.